Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mkasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ngiyabonga zitshona njani mahlalo Zulu ngesithu umnyaka omusha kade singakakhulumisani ngawo 2021 sinanzelela futhi njalo ukuthi hey unyaka omutsha lo osuhle wangena lezi gigaba zawo ezema-lockdown. Kuthe nakuphuma i-press statement ka-VP njalo engu-Minister of Health e-BVTA ihlangene lamanye ama-associations inozitshiya labo-VSET labo-WABAS labo-cross border sihlale phansi sakhupha i-press statement sicela uhulumende ukuthi yebo siyaku-understanda ukuthi kumele kube le-lockdown njalo nomkhuhlane uyamemetheka, but besicela ukuthi ngasihlalele phansi saba le-common ground saba le-round table ukuthi sihlale phansi ulisitshele ukuthi right madoda njengoba nosokusiba lento enje besicabanga ukuthi linamzamo bani lama-members enu ukuthi lavikele endlaleni enje ngoba really yindlala le abantu shuwa bazabulwa zindlala ezindlini okudlula yona i-COVID le ngoba sabe sisendlini asithelelani sizivalele kodwa sizazivalela sife ngendlala. So sizamile-ke ukubhala i-press statement yethu sibhalela yena umongameli u-vice president njalo engu-Minister of Health ukuthi sicela ukuthi sihlangane laye sicela ukubonisana laye simbonise konke esakuzamayo silungisise lezi ndawo zethu sambe salungisa le toilet sihlanganelane le city council ukuthi toilet leyi sihlanganelane lehlanganiso okuthiwa yi-wild savuselela i-toilet ka-5 street ukuthi ivenda lonke lungumama likwanisa ukungena e-toilet lizincede siphile-ke sadonetha saye sadonetha lependa okuthi kudwetshwe amabhase abantu behlaliswe ngokusemthethweni abantu bephiwe amalayisensi abantu bekwanisa ukusebenza kuhle kungela busela kungela bugwelegwele kungela kudizana kungela kuthi mina nzayenza ngenkani umbe nothini silandela konke okwamanje bese sile ama-bylaws aphumileyo aka-council aka-2020 bese sizama ukuthi nxa sivula ngo-January sihambe ward by ward sibatshenisa ama-bylaws sibatshenisa nemithetho yangona sibatshenisa lokuthi kufuze beyenzele silungiselele ukuthi njengoba nasekungo-January bethathe be-renew ama-license yabo behlale phansi bethengise.
Manje abesifazana baphila njani ngalesi sikhathi ikakhulu bona labo abathengisayo?
Bakhangela izimuli yibo abadubekileyo yibo abakhangeleyo yibo abaselelayo. So akula msebenzi eZimbabwe akula amanye amathuba esingathola okuthi sibuyele emsebenzini amathuba yona lawo okuthi siziselele abantu abethu sibone ukuthi kona lokho esikuthengisileyo siyathola sivuke. Kathe sinxa sinanzelela abantu bese begijimisa ukuthi kathe lezi kulufizi sezivula izikolo abantu bese begcina izimali zokuthi bebhadale izikulufizi behambe esikolo abantwana but sokube le-lockdown le yonke into isifadalele. Njalo sinanzelela futhi lokuthi omama ba-abuse emabhoda khona ngadle kunzima bebe sezama ukuthi wodi ngihambe ngiyoselela abantwana laba laba abahodayo bethengisa bebaphathela impahla babacharge imali eziningi kakhulu abanye ade beloku bethengisa amavrandini kodwa de sizama ngamandla ethu okuthi sibabone ukuthi siyabafaka bathola ini ama-license. So i-city council yethu yiyo enye kade silater down ngoba ingenelisi ingela ama-resources akwanileyo yikho kunye de sigcina sesiyenzani sesichipa ini. I remember kwelinye ilanga sibili ipenda silayo kumele bedwebe i-city council yatheka ila fuel sazinikela thina ukuthi hhayi kungcono siyidinge leyo fuel ukuthi kwedutshelwa abantu behlale phansi lani liyakubona hhayi besizama siyazama lakathe sasekalahle ithemba uhulumende ngowethu ilizwe ngelethu vela kula ndawo lapho esingakhona noma zingaze sicrosa amabhoda ngemifula yona leyo lempopho zingachapha siyaphenduka futhi home is home home is best. So sisebenza silapha ekhaya eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Deborah Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.